siyabonga Sandra Locree silichona njani emakhaya yikudivana emsakazweni we Studio 7 ngolesine emhlaka 26 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ikho ke umthetho thina sesilibopha sesilinika ichaji. Ichaji yakhona ngekuthi lina lalihamba okungekho emthethweni njalo libuthanisa abantu okungekho emthethweni lina liyipolitical organization. Ngase ngimbuza ukuthi kanti kungaphi kulotshwe ngaphi konoko wase sithi kulotshwe kupho
amapolisa abuzisise iziphathamandla zebandla le-MDC Renewal Team umnumzana Reggie Moyo lonkosazana Rita Ndlovu ngomhlangano wokumanyanisa leli bandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube oza kwenziwa ngempela viki.
And so it's very dependent on rainfall.
Abalimi emaphandleni bathola isivuno esiphansi ngoba imisebenzi yabo beyenza bethembe hathi izulu elinayo kuphela kodwa lokuba lina lilinengi okunganani lokuthi lina kanjani.
Inhlanganiso eziphathisana leZimbabwe emsebenzini yentuthuko zithi kumele abalimi baguqule indlela abalima ngayo hathi ukuthembela izulu elinayo kuphela sikhathi sonke kodwa basebenzise indlela zakulezi nsuku zokulima ngokuthelezela.
Induna abalisa labosobhoko esabelweni sezansi emandebeleni bathi kuzaba lendlala imangalisayo lonyaka imatopo leGwanda ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Amapolisa abuzisise iziphathamandla zebandla le-MDC Renewal Team umnumzana Reggie Moyo lonkosazana Rita Ndlovu ngomhlangano wokumanyanisa leli bandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Washman Ncube oza kwenziwa ngempela viki enkundleni ye-Stanley Square emakhokhoba kobulawayo. Ababili laba babuzisisiweyo kwesikhatshana lanxa umhlangano lo waphiwa imvumo ngamapolisa. Amapolisa athi balicala lokufuna ukwenza umhlangano ongela mvumo ngalokho kumele babuyele kusasa enkambeni yamapholisa. Umoya utshele iStudio 7 ukuthi uphinde wabuzisiswa ngohlelo abalwenze ngomvulo olokupha abantu amagwaliba alembiko yomhlangano lo.
Siyefika ngikhona ngale sabona ubaba othiwa ngithi sekuthiza assistant inspector Moyo wafika wasivulela iphosa wathi hayi bantu benkosi ngilibizile lapha kodwa hayi kangilibizelanga ukuthi sizodlala, ngilibizele ukuthi sizosebenza. Likhanya lina ngemande la organizer an unsanctioned procession lahamba linika abantu ama-flyers edorobheni kungekho emthethweni lingasitshelanga. Yikho-ke umthetho thina sesilibopha sesilinika i-charge. Ichaji yakhona ngekuthi lina lalihamba okungekho emthethweni njalo libuthanisa abantu okungekho emthethweni lina liyipolitical organization. Ngase ngimbuza ukuthi kanti kungaphi kulotshwe ngaphi konokho wase sithi kulotshwe kuphosa. Ngase sithi hayi iphosa leyi ayisiyo esingayisebenzisa kathesi ngoba kule constitution entsha. Wase sithi yena hayi thina kasiku yini lokho kwe-constitution entsha thina sisebenza ngalowo mthetho okhona i-act. Ngaso sithi hawu i-constitution anti ivele iyingqwele ye-act ayi wakhanya esala sibili.
Manje ngokubona kwakho umhlangano uzaqhubekela phambili na kumbe sekuyamele liqale liqedelane lamapholisa?
Bona bebethi aluba ngaka sibuyanga bebezavela bevale umhlangano kusho ukuthi bekuyinangubona kungokuyo kwekuyizinto nje akade bezama ukudinga isizathu sokuthi basivalele umhlangano wethu ngoba umhlangano wabantu bawufuna, umhlangano wabantu bayasebenza, umhlangano uqhubekela phambili kasibuyele emuva Lapho esesikwenza kathesi sesifuna ukuthi sitshengisele iZANU-PF ukuthi singabantu abacabangayo, nxa isithi singabantu ababuyela emuva hatshi bayazisomela, thina kwemhlangano siqhubekela lawo phambili, njalo amalungiselelo omhlangano asephambili kakhulu. Ngikhuluma nje kathesi ngisuka kathesi sengisiya komunye umhlangano ukuthi siyelungiselela.
Umnumzana Reggie Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDC Renewal Team, obexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 okwaBulawayo. Sizahluzisisa ngokumanyana kwamacele amabili e-MDC la edabeni lwethu esilalo esigabeni sesibili salolu daba.
Inhlanganiso eziphathisa eZimbabwe emsebenzini yentuthuko zithi kumele abalimi baguqule indlela abalima ngayo, bengaze bathemba izulu elinayo kuphela sikhathi sonke, kodwa basebenzise ezinye indlela ezifana lokuthelezela. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emkhosini owenziwe zinhlanganiso zomanyano wenhlanganiso yamazwe omhlaba eye-United Nations lamhle Harare wokuphiwa kwezicoco kuntatheli zindaba ezanelise ukuloba indaba eziphezu kwentuthuko ezilohlonzi, njalo wenzelwe emahofisini e-UN Information Center. Emazini akhe ngemva kokunikezwa kwentatheli zindaba izicoco zokuloba ngezentuthuko okubalisa imisebenzi yezokulima elizweni, umqondisi wehofisi ye-Food and Agricultural Organization FAO, umnumzana Aubrey Harris, uveze udubo ilizwe libhekane lalo lokuthembela emanzini atholakala ngokuna kwezulu kuphela emsebenzini yezokulima, okusuka kubangele ukwehla kwesivuno.
They are smallholder farmers. The productivity is low. It's very dependent on rainfall.
Abalimi emaphandleni bathola isivuno esiphansi ngoba imisebenzi yabo beyenza bethembe hatshi izulu elinayo kuphela, kodwa lokuba lina lilinengi okunganani lokuthi lina kanjani.
Sekukhulunywa ngenhloso yalo mncintiswano wentatheli zindaba eziloba okuphathelene lentuthuko yelizwe kunhlangothi ezehlukeneyo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ze-United Nations kuleli, umnumzana Bishop Paraju utshengise ukukhathazeka ngendlela zichiywa ngayo ngaphandle lezindaba zentuthuko yelizwe. Wakhuthaza njalo intatheli zindaba uParaju ukuba zilobe indaba eziphezu kwentuthuko yelizwe ngoba ziqakathekile lazo njengezombusazwe. Abe-UN laba bathi basungule lesi sicoco ngenhloso yokukhuthaza intatheli zindaba ukuba zilobe indaba eziphathelene lentuthuko yelizwe ukuze kuhambelane lenhlelo eziqakathekiswa yilo manyano phansi kweZimbabwe United Nations Development Assistance Framework, ZUNDAF. Intatheli zindaba ethole umvuzo wokuqala wokuloba kakuhle ngezentuthuko nguNelson Chenga wephephandaba leFinancial Gazette, elandelwa nguSydney Kawaza wephephandaba leHerald, uObey Martin Manaiti weNewsday leStandard, uVictoria Mtomba wephephandaba leNewsday, loClayton Masekesa wephephandaba leZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zakwaBulawayo zithi inkampani egaya amandla kagesi kayikhangelisise icebo lokusebenzisa amandla elanga i-solar energy ngoba iyehluleka ukunika abantu amandla abawadingayo, lanxa nje belokhu bebhadaliswa imali ephezulu wona amagesi ecitshwa njalo nje. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa nje inkampani yezesa yaletha uhlelo lokuthi abantu bathenge amandla kagetsi bengakawasebenzisi, lokhu kwakuqedanga udaba lokucitshwa kwawo njalo nje i-load shedding. Izakhamizi zithi kungaba ngumqondo omuhle ukuthi linkampani isebenzise amandla elanga isola, ngoba ivele isehluleka ukugaya amandla eneleyo ngentengo eneliswa izakhamizi. Inkampani leyona ithi izakhamizi zivele yazenelisa ukubhadala ngoba zilezikwelede eziningi ezivela kuminyaka kuqala ukusetshenziswa kwemali zakwamanye amazwe. izesa ithi kungabhadali kwezakhamizi yikho sokwenza ehluleke ukubhadala izisebenzi zayo. Inkampani le iphakathi kwenkinga yokuthi ibhadale izisebenzi imali eyizigidi eziphezu kwamakhulu amadola i-117 million eholo eyikweleta izisebenzi. Okhangela ukusetshenziswa kwemali kunkampani le, umnumzana Eliab Chikwenere uthi ukuze kubhadalwe imali kusho ukuthi bakhweze inhlawulo yamandla kagetsi ngesithupha ekhulwini i-6% okulakho ukukhama izakhamizi. Unkosikazi Regina Ncube, isakhamuzi emzini wempophoma kobulawayo, uthi vele kungakhulunywa ngokukhweza inhlawulo yamagetsi ngoba bavele baphakathi kwezikwelede ngalinkampani. Uthi abantu behluleka ukubhadala ngenxa yenhlawulo evele iphezulu.
Khona apha nje bevele nihlezi nibalindele ukuthi anytime babo yasebenza ukucitsha. Njalo manxa sebecitshile sebeyifuna iyonke. Akusaleli ngitsho lona isenti ngaphandle, bayifuna iyonke. Manje ukuthi uyihlanganise $500 nginje, so akuyinto enzima kakhulu kakhulu.
Umnumzana Onias Gumede, isakhamuzi njalo, uthi izesa ayikhangelisise udaba lokusetshenziswa kwamandla elanga ukuphathisa izakhamizi esezikhathele ngokucithelwa njalo nje osokubabulalele impahla. Wengeze esithi izikhathi zokucitshwa zisalandelwa, okutsho ukuthi amagetsi ayahamba kungalindelwe kuthi lapho impahla isiwonakele uyiswe lelale kungelancedo olutholayo.
Impahla zethu seziphelele ezindlini, mina angile fridge le TV eyachiswa ngamagetsi. Ngahamba kuzesa ngisithi ngiyekhuluma ngaphosela kule office la kuleyana angaze ngacina ngiyekele. So sile nhlupho eziningi ezinjengazonezo.
Esinye njalo isakhamuzi se-Esgodini, unkosikazi Melta Mleya, uthi izikwelede zabo seziqalile ukukhwela njalo ngoba abantu bengela mali yokubhadala. Uthi abantu sebeke bathengisa izifuyo ngeminyaka edluleyo ngenxa yezikwelede, kulandela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe asebesesaba ukuthi kuyaphinda kudingeke bathengise ezinye.
Lapho esivela khona kulabanye esibukezwa kuthiwa 1,000 United States dollars. Abantu bathengisile izinkomo zabo ngoba abantu sebajayele ukuhlala belamagetsi, so kunzima ukuthi umuntu ahlale ngelagetsi. So ubona kungcono ukuthi athengise inkomo ahambe ebhadala imali yezesa then yena abesale sengasela sifuyo.
Inkampani yezesa ibivele ifuna ukukhweza inhlawulo yamagetsi nyakenye kwala ugatsha oluyiphetheyo. Ithi nxa ingakhwezanga ingenelisa kuphela ukubhadala isikwelede sezisebenzi izigidi ezingama-20 lanye amadola i-$21 million, hathi yonke i-$117 million. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingunothando Sibanda.
Inhlanganiso ebona ngokulimukisa uzulu ngezokudla e-Famine Early Warning Systems Network, i-FuseNet, ithi lanxa umomo wezokudla eZimbabwe uthembisa kwezinye indawo, umomo omubi njalo awuthembisi. I-FuseNet ithi lumomo okhangelelwe ukonakala kakhulu ngenyanga kaNhlangula ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kodwa ithi nxa lingana ngemfanelo izulu kwezinye izigaba zelizwe, umumo uzaba nganeno. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lonyaka indlala ikhanya imbi kakhulu emazweni asezwekazi awezansi kwezwekazi le-Afrika.
Umumo walonyaka Chris awumuhle ngoba nxa sithi siya yananzelela lapha ekakhulu eMzantsi Afrika, indawo ezithenjiweyo ukuthi izona ezilima umumo kuse-Free State lase-Northwest. Indawo zakhona lezo ayizulu zalithola sivile ekuqaleni kwe-season. Kodwa amabele athe sefika mebhekolo lo muntu izulu lanyamalala aze atsha aphela. So ke ngamanye amagama ilokhu zeni isivune besisikhangelele, hayi asoze sisithole. So kutsho ukuthi abantu abathembele eSouth Africa ukuthi maybe South Africa yiyo eza supplier umumo, kuzaba nzima lonyaka ngoba ngibona ngani i-surplus ebekhona ngonyaka ophelile. Ngoba ukhumbule last year sike le 14.4 million tons I think lapha eSouth Africa. Lonyaka ngibona ukuthi sizoyithola isivune singako.
Ungasitshela ukuthi wena ukubona kwakho ubona ngani zikhona yini indawo ezizavuna okungconywana?
Zikhona kodwa kaziziningi ngoba mangithi ngiyakhangela ikakhulu lapha eMzantsi Afrika uzathola ukuthi indawo ezinjengabo Mpumalanga zona singathi kuyi 50-50, ezinye zizathola ezinye soze zithole. Kodwa nxa uthi uyakhangela futhi kobo Eastern Cape, bonake hayi abazange baba lohlupho lwezulu. Kodwa kwelakithi eZimbabwe ngithi eCholocho sike saba lama flood earlier, so lakhona ke akusoze kube yi-season esiyijwayeleyo Chris, ngoba if you have ama floods uba le result efana lomuntu ongazange wathola izulu ngoba sozuvunele. So yisimo esibi kakhulu. Uma ngifunda lapha Chris, bangitshela ukuthi isivuno seSouth Africa singafika at 9.6 million tons. Ukhumbule ukuthi last year besiyi 14.4 million. So that's the loss abantu abayikhangeleleyo lo nyaka.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseSouth Africa.
Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ubudlelwano phakathi kwabomama abasebenza ezindlini labaqhathi babo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Imbiko ephuma ezindabeni iveza ukuthi selisaziwa igama lelunga leqembu lamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo awe-ISIS elivame ukuphuma emfanekisweni yeminengi yamavidiyo equma amakhanda abantu ababe bethunjiwe kwele Syria. Abangane bakaMohamed Emwazi babikwa besithi baliqiniso lokuthi nguye obizwa ngokuthi nguJihad John, ibizo elivame ukuzwakala njengomuntu owazalelwa kweleNgilandi.
ELeRussia lixwayisa amazwe angentshonalanga ukuthi ukwethusela ukulijezisa kwezenotho akusoze kuncede ngalutho ngoba kutshengisa ukuthi amazwe la awala sifiso sokugcwalisa isivumelwano sokukhulumisana umlotha kwele Ukraine. Elemelika lamanye amazwe aweEurope ahlezi esethusela ukujezisa eleRussia lingaqhubeka lisekela elinye icele labalwisanayo kwele Ukraine.
Inhlanganiso ye-African Union ithi iyakwazi ukuthi kulembiko eyaphumayo yababeqoqa ukubulala unkosikazi Nkosazana Dlamini Zuma, umgcini sihlalo we-AU Commission ngomnyaka ka-2012. Lokhu kuphuma engwalweni ezasiwa ngudlu kuntatheli zindaba ze-Al Jazeera kanye lephephandaba le-The Guardian.
Induna abalisa labo sobhuku esabelweni seZansi yemaNdebeleni babika ukuthi kuzaba lendlala emangalisayo lonyaka emathopo leGwanda ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Abakhulumele Studio 7 bathi izulu lokhe lagcina ukuna ngompalakazi osokwenze ukuthi amabele atshe emasimini. Bathi sokulobhoqo emasimini lapho osokutshe khona amabele agoqela amathanga, inyawuthi, umumbu lokunye okulinywa ngabaningi kungathelelwa ngamanzi akhiwa empompini. Omunye wabakhala ngokutsha kwamabele emasimini yinduna uMasuku weMatopo otshele uKips to Studio 7 ukuthi indlala yalonyaka ikhangelelwe ukuthi iza kwedlula eyomnyaka ka-1947 eyabulala abantu makhaza lezifuyo eziningi.
Kuhamba njani yenduna kula ngapho?
Alikho nje sokuyilanga lithisile amabele asethile okuthe qhuko zinga sokungavela kuthela ngitinkumo kusebahlangeni.
Soke singathi ke izulu lagcina nini ukuna khona ngapho?
Icile ngoDisemba, izikelela kakhulu kuba ngoDisemba ekupheni kwaDisemba.
Selike lakubona yini khonokhu nduna kusenzakala?
Ngakwacile ngo-1947.
Ye, akucasisele uzulu ukuthi ngo-1947 kwakume njani nduna?
Amasikomithi yonika abantu ukudla, usikomithi administrator abantu kudla.
Kwenziwani manje nxa kunje nduna nkulu, njalo konke lokhu kubangelwa kuyini?
Abantu sebalahla amasiko abo, amasiko asaqhutshwa ngendlela, abasahambisa amasiko kuhle. Siyakwazi ukuthi xa kuthiwa amasiko lizinto lizinto kuze kuyeqaliswa ngo-August sokuthe kwavunwa yikho kugqaliswa-ke okwakusenzweza amasiko kuphekwa amatshwala kugidwa ejabulela lokhu abakuzuze emasimini kuhamba kusuyabikwa lokhu abakuzuzileyo izulu lalisina sasingakwazi thina ukuthi izulu ukuthi inkosazane ijaye umuntu inkosazane yayisidlisana kathe sizulu lalisina liqeda abantu kuyini kulokhu asikwazi thina lokhu
pho kulungiswa njani nduna masuku
abadala ababekwazani sebabhubha abadala bahamba nolwazi lwabo kulungiswa abadala amaxhegu kuyaphiwa amatshwala sokupheka izitshwala khona legangini kudliwa geza khona lemfulini amantwana kuthe abageze khona legangini kudliwa khona kathi sakusekho
so-ke lani alizange likudobhe ukuthi kuhanjiswa njani azange lithola kancane
ya abantu abadala izinto zabo babeliqetshila yalibona ngezenzo libuthi imizini wonke ibuthi uyihanjiswe khona le emfuleni emkhulu lisageza khona le lisidla khona le seliyabuya-ke lekhokhelwe izalukazi lamaqhegu linganyemukule emva yalingakhangile emva yaze likhangile emva selingene yikhaya ngasendlela lapha yalingakhangile emva yalikhangela ukuphela phambili
leyo yinduna umasuku wematopo esabelweni seMatabeleland South obekhuluma le-Studio 7.
Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencubele le-MTC Renewal azakwenza umhlangano omkhulu ngesonto kobulawayo. Umbuzo omkhulu ungothi kambe umanyano lo uzaphumelela na? Lanxa amabandla la esithi umanyano lo uzaphumelela, abanye bathi ngembali yokuxexebuka njalo nje kwe-MTC akulaqiniso lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDr. Brilliant Mhlanga, lelunga le-Renewal umnumzana Albert Mhlanga, olilunga njalo letale lephalamende. Umnumzana Albert Mhlanga usungule lingxoxo.
Khuluma nje besikuground kuyakhanya sibili ukuthi hayi ngendlela abantu bakobulawayo abathabe ngazo. Bathabe kakhulu sibili ukuthi yinto enkulu. Batsho thine akuthi esasisebenza lo Tswangirai sasingaboni. Sezisabo sibili ukuthi hayi uTswangirai yindoda njengalandeli ama-principles e-party. Kodwa nje sasikwazi sengxenye kunje kwenye ilanga kuzadidleka uTswangirai. Hayi okwakhathesi usebheda sibili ubaba uTswangirai njengoba lizwa nje ukuthi ngemzini nje uqotshiwe ngunkosikazi kutho ukuthi umehlulo kwelizwe kwaphinda kwamehlula nasemzini wakhe.
Dokotela Mhlanga, ubona njani lo manyano?
Okokuqala ngifisa ukuba tshayela ihlombe ngabazama ukukwenza umhlanga labo Professor Ncube labakatendayibithi. Ngibona ngani vele into eqakathekileyo elizweni laseZimbabwe ukuthi nga abantu bamabandla wonke abengamanyana ukwenzela ukuthi banelise ukulwisa izani ukuze bayikhuphe embusweni. Nxa bengakwenzanga khonokho izani izahlala i-survivor on the dividing rule but siyakwazi ukuthi akuso umsebenzi olula ngoba nakhu njwane umhlanga esitshela nje imibuzo elokhu ikhona ukuthi ngubani ozaba yinkokheli yento le ezaba yinkokheli yento le i-principle yabekade yabifakwe phansi yabe yi-principle bani ngoba siyanazi iqiniso lokuthi eZimbabwe kulokuthi kukhona engingakuthi phecelezi ngithi i-elephant in the room that endebele obviously is not seen as capable of being a president. Not that Ndebele cannot be a president. Ndebele can be a president. But the problem is that he unsaid open secret rather. Ukuthi Ndebele ngala fabelo sezombusazwe eZimbabwe ukuthi abe inkokheli engathatha ilizwe le-tournament. Yikho khonapho kule problem khona. So umbuzo okhona ukuthi laba bantu xa bethi bayamanyana ngubani ozafakwa. Sizabona futhi ukufaka umuntu ovele eHarare kunje ukuthi ukufaka uTendai kundokufaka omunye wabo yilo uhlupho olukhona.
Baba Mhlanga MP, lizaluphatha njani udaba lwenkokheli lapha olukhulunywa ngudokotela Mhlanga ngoba sesike sezwa ukuthi sokuqalisile ukufuqana kubangwa izikhundla khonapho?
Njengoba ngike ngathi ukuthi uhambo lolu lube lude luyiprocess, into enginanzelelayo lizananzelela layo uyakwazi uBrilliant ukuphile lapha eZimbabwe ukuthi sike sabuswa wonke umuntu okuthiwa yilida ulohlupho uCecil Rhodes wake wabusa ilizwe leli waze walibiza wathi yiRhodesia ngesifongo sakhe. Kathesi silo Mgabe uRobert Gabriel Mgabe liyakwazi ukuthi yonke into
okhuluma ngaye eZimbabwe kufanele kube ngumgabe phakathi. Nga kungenzeka ukuthi inkosi imthathe namhla umgabe abezana uTF bayiswela ileader, kabasoze bayithule. Uyakunanzelela kakhulu ngokuthi phakathi kokubekwa kobomnangagwa labompoko, kuthethe iminyaka umgabe kumthethe iminyaka ukuthi azabakhethi. Nakathi sikakukakhanya ukuthi ozathatha phakathi kuka umgabe echiya ngubani. Ngenxa ukuthi wonke abakhokheli kufanele kube lesibongo. Ungakhangela la uTswangirai sibe la isebenza laye kwaze kwabeka iparty isibongo sakhe ukuthi nguTswangirai. Yikho ke thina labo Welshmen labo babuspaper labo godelomoyo sihlale phansi sathi kasikhangeli ileader but sikhangela esikuthi yileadership abantu abagoqela koneko ukuthi ngobani phakathi kwalowo asikakhethi njengoba sitsho silabo baba uWelshmen nguyo osibambileyo lo Holland basibambile sicaca ukuthi hayi kabe sibo president kathesi basibambile in positions of president. Kodwa kuzafika ilanga lapho esizakhetha upresident siyileadership. Kasi safuni ibizo ibizotwa le iphathi kabani le iphathi kabani. Sesifuna umuntu esivumelanayo ukuthi lo engasikhokhela okwesikhathi. Kodwa engasikhokhela iphathi ingabi lebizo lakhe.
Dokotela Mhlanga, ngiyazi balalele abe MTC kancube labe renewal. Ukuze iphumelele linto kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Into le iphumelele Ntunga into eqhakathekileyo ukuthi abantu laba abakancube la abaka Tendai kuqhakathekile ukuthi babekwazi ukuthi in everything that they are going to do into ezabibagayida kube lama principles are very clear abazawahlonipha. Okokuqala kumele bona bengama leaders bazihloniphe, bahloniphe labantu ngoba ileader ivele ebantwini.
Mhlanga MP akuyiqibe
abasekeli bebandla likancube ngibaxwayisa ukuthi bangakhangeli ukuthi ozabakhokhela mbani, kodwa bona bayakwazi ukuthi uzabaconsulta sibonisane ukuthi kathi ozasikhokhela mbani, ngoba wonke umuntu uyinkokheli phela oyabe ngupresidenti nje ekhona ukuthi asikhokhele, kodwa sonke singabakhokheli. Bebekwazi njalo ukuthi xa sihlangana laphana asihlangani lokho okuyizalo lezapho.
Dokotela Mhlanga akuyiphethe.
Hayi no, siyababongela abafowethu umlando abathe bawuthatha lesinqumo sebe sithethe. Into eqhakathekileyo bengicela ukuthi nga abantu belizwe laseZimbabwe jikelele lo mthwakazi wonke ungabelekelela imizamo yabo le. Sibona ukuthi kungayiwa ngapi, kodwa bengicela ukuthi nga kusenza bangami khonapho kaba extend isandla sabo lesisomanyano la ku Love Mama Duku ukwenza ukuthi inhlanganiso zonke lezi zanele ukuthi zimanyane.
Umnumzana Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lelunga leMTC Renewal. Umnumzana Albert Mhlanga olelunga njalo letale leParliamente. Let me see you move. Ayike kwanele okwalamhlanje zihlobo ezithandekayo walivalelisayo muntu ngamelinkomo
lo sithandekile Mhlanga.